i-comment abaphume layo ukuthi umsebenzi owenziwa i-task force ngendlela abawuyenza ngakhona is a perfect model. I quote the words. Gande iningi labantu abahlala eVictoria Falls baphila ngezethekelele. Isimo sibi sibili ibheju litshekile. Kulabantu abathengisa izigodo ezivaziweyo, labantu abasebenza emahoteleni, emalojini, lakuma-safaris. Iningi labantu sebemiswe imisebenzi, abanye ngasebe khanjiswe kuama-days okuthiwa yi-unpaid. Umahluko khona phakathi kwedolobho le-Victoria Falls lamanye amadolobho ukuthi kwamanye amadolobho abantu baphila ngokwenza into ezijiyeneyo esingathi balama-economies a-diversified. Kukanti Victoria Falls iningi labantu baphila ngokuphuma kumbe ngokuvela ku-tourism. Gande iningi labantu abahlala eVictoria Falls baphila ngezethekelele. Isimo sibi sibili ibheju litshekile. Kulabantu abathengisa izigodo ezivaziweyo, labantu abasebenza emahoteleni, emalojini, lakuma-safaris. Iningi labantu sebemiswe imisebenzi, abanye ngasebe khanjiswe kuama-days okuthiwa yi-unpaid leave.
Sizwa kuthiwa bakhona abahlala esikolo seMosiwathunya abavela kwamanye amazwe abavalelwe ukubana bekhangelwe ukubana balegcikwane leli. Ungasitshela ukuthi bahlezi njani abantu laba? Bahlezi kuhle na kumbe balezikhalazo za?
Abantu abavela kwamanye amazwe abagcinwe eMosiwathunya High School abafika 45 including 2 abantwana bahlezi kuhle. Asizange sithole izikhalazo ezivela kibo. Sibongela iVictoria Falls COVID-19 Task Force abayibo abakhangelane lomsebenzi wokuqoqa ama-requirements ukuthi abantu laba bahlale kuhle kungabi lama-problems. Umkhuhlane we-coronavirus obangele ukuvalwa kwelizwe usetshiye idolobho le-Victoria Falls.